si kangile ukubana ke siye campaigna singela ke ukuhlukunyezwa njalo kubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele kubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje manje ke eChipinge laseCaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke eCaripa siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelela ukubana singawina ke ebulilima laseGokwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko.
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulilima ngempelasonto iyabe ingaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke siza deploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo Professor Washman Ncube ke kuzabe kulabantu bedalela ephalamende ke abaningi azabe bekhona ke bephusha umkhankaso njalo ke eGokwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe kuhle.
Bengaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumeni ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa yokubana sikwanise ukulungisa izinto zekhansilini xa singalungisanga kumongameli asikwanisi ukulungisa izinto kumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga singaqinanga kumakhansili so kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke bezwisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu inhlanganiso yabantu iqinile njalo lokusekelwa kwabantu so sikhuthaza abantu eGokwe kabuyuni sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo njalo abadala labazali obhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa labanye abalehlobo ke ebulilima laseGokwe ukubana befone bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yibo abasinika abantu ngenhlelo yethu esithi yi-consensus candidate selection ukubana ke sibe labantu abavela ebantwini.